Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-20 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yamazike.
Ihluphe lesilalo asolo amacebo. Uhluphe lesilalo yikungathembeki kukahulumende. Ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe Reserve Bank.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile.
Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yohlobo lwamazike. Abaphila ngokuthengisa imali emgwaqweni osiphatheleni bathi balinde ukuthi imali le uqobo lwayo iqale ukusebenza uze labo baqale umsebenzi. Kodwa ezitolo eziningi intengo ayiqondakali. Abanye abantshintsha imali le ebulenjini bathengisa imali ngamaziki angamachumi amabili ngedola lemelika elilodwa 1:20. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Simanda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali leyi ethiwa iziki ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, bazayihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolo amacebo. Uhluphe lesilalo yikungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona abaphatha ezezimali abe Reserve Bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho ukuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doy bond liyalingana le US dollar, watshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulohlupho khona khona, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamela ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lilema reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa iReserve Bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamankampani pana amaningi amahamba ezigolide belikhiphe laphandle kwelizwe, bekhiphe igolide elinengi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumende engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto omelethe zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze ilizwe akakwenza ukuthi ilizwe eligolide lona litholakale lingalagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide elinengi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha, kungakuyikuthi abalathemba lohulumende na?
Kumele ukuthi kulungisiswe imithetho yenze ukuthi laba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho, yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili. Kodwa ekugcineni kwakho konke, into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane, i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze. So bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo, ngoba amasela as long eqhubeke tshontsha akulanto ezaba khona.
Umnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
The Voice of America.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Inkokheli ebonakale eMraminda eBurera ngolwesine ibalisa umunye wabakhokheli bebandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube osaphethe isikhundla sikasibalukhulu umnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Charlton Wende kunye lenye inkokheli yamanye amabandla aphikisayo. Lokhu kudale inkulumo abanye besithi kutshengisa ukuba linkokheli isicupha mgani munye lebandla lezanu PF, kodwa abanye ngabathi lokhu kuyancomeka ngoba kutshengisa ukukhula kwezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okwenzakalayo ukuthi nje umbuso weZimbabwe wonakala, lembali yeZimbabwe yonakala. Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle, ile history lembali emi kahle. Ngoba inkululeko yinkululeko yabo bonke abantu, ayikhethi bandla elibusayo, ayikhethi bandla eliphikisayo. Kodwa ngenxa yokuthi izanu yona yasuka yatshontsha impi yombangazwe yatshontsha inkululeko ngokwayo yatshontsha ukuthakazelela kwenkululeko ngayo, sokuyisimanga ukuthi uthole abaphikisayo besembuthwaneni we-independence. Ngayo ilizwe lalimi kahle, ngayo ilizwe lalibuswa kahle, ngayo imbali yalani ilizwe ayiphanjaniswanga. Sokungasoze kube izinyuzi, sokungasoze kube indaba egudwini, sokungasoze kube isimanga ukuthi batholakale njani abaphikisayo embuthwaneni wokuthakazelela inkululeko. Ngoba inkululeko kayilabandla, inkululeko ayilahlangothi, inkululeko ngeyelizwe. Kodwa ukwenziwa izanu sona siyani sono sokuthi inkululeko singeyabo, imbali yelizwe singeyabo, umbuso sungowabo, konke sokungokwabo. Yikho sokwenza abantu babuza imibuzo ngento elula kangako ukuthi kanti bafunani abamabandla aphikisayo embuthwaneni ofana nalo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lombono onjalo?
Ye, okuzima ukuthi abadala khonokho ukuthi kube isimanga ukubonakala kwabaphikisayo embuthanweni we-independence, embuthanweni wenkululeko yizanu PF. Ngoba basuka bama bathi yibo kodwa abalwela inkululeko, bathi lizwe ngelabo ithini uthedu lesi abasikhulumayo abene bayo lebo abakukhulumayo. Basuka bathatha bamonopolize konke ngapho okungelizwe leZimbabwe bakwenza kwabo. Ngakho ukuthi kuze kulungiswe lokho kuyamele abantu beZimbabwe bafundiswe kakusho i-rehabilitation, i-re-education ukuthi lizwe ayisilo lezanu PF, inkululeko kwayisiyo yezanu PF, umbuthano wenkululeko so wezanu PF. Njalo le flag yelizwe, le anthem, iculo, ihubo lelizwe ayisilo labo. Kuzothatha isikhathi eside ukufundisa abantwana beZimbabwe nabantu beZimbabwe khonokho ukuthi asocala ukuya embuthanweni we-independence. Ngoba kudala izanu PF yaqamba amanga, yakwenza okwayo konke, umbuso, ilizwe, lakho konke okuhambelana laleli lizwe lenkululeko yayo.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe,
lamlela nampawa fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ukuze emaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha okuzadala ukuthi zichiye izivande zazo lapho ebezithola khona imali yokondla izimuli kuyindlela yokulondoloza amanzi azo kanye lawezifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazo weStudio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Tawolo Ndlovu oyisakhamuzi seRamnwana olima phansi komfula othule Manama emangweni weKwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Kuyasihlukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sokuyi-distance, so iyabe sisitshaya ngefuel lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni, sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapho emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelile akusela amanzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi lezakhamizi sibeqasa ukuphikisana ukuthi izingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuna imibhede kungancono ukuthi inye 1-1, so into yakhona ayiphutshanga ngendaba yamanzi. Mkhangele ithi kusiyafika u-August amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisingasela lutho zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Nkiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo ziza kufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezinye indawo asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba Mnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka yamangalisa.
Indlala engelajodo komile, izifuyo kuyaba yikufa, kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi ludaka lodwa. Njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Avelelo bungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zibazo ezebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Akuyamangalisa kwethusa lokho kwalonyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda, umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakhoza bulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowe mbula.
Gukama,
lamlela,
gukama,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fowe mbula.
Siyabonga Albert, okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula inhlelo zenhlanganiso yakhe ezokuthuthukisa impilo yamantombazana.
Kasi uhlelo lethola kuqala kwakuyukuthi sifuna la mantombazana abuyele esikolo. Uyabona ngoba kwadlula isikhathi iCovid abantwana abaningi abangamantombazana abazange basabuyela esikolo. Ngoba uyahluleka ukum-empower umntwana oyintombazana ngezinye izinto. Why ungam-empower at least nge-education azokwazi ukuthi azazi ilungelo lakhe, akwazi ukuthi yini okungcono kuye. Abanye sebeyendile, kunzima ukuthi umuntu wakhona uzomdivert ingqondo yokuthi phuma lapho. See organization working on a zero budget, uzothi kaphume uzakubuza ukuthi ngiphume ngizoya kuphi, uzam-accommodate kanjani. Kodwa uma ngabe sewumtshela ukuthi noma ubuso lesi simo leso kuso, kodwa uma ungabuyela esikoleni impilo yakho seyingatshintsha. Besinayenye i-case yenye intombazana nayo beyi-experiencea i-domestic violence, sa-reach out to emaphoyiseni. I-case yangikhona manje isemaphoyiseni, yena wanga efuna indawo yokuthi ahlale kodwa asagcina simtholele indawo la angabe ehlale khona kwesikhathinyana. Nathi sinjenge organization sasesesabela yona organization yethu ngoba lo muntu wayesinikeza ama threats ukuthi uzoshisa ama offices wethu simmoshela umuzi wakhe, kanti ke nathi we intervening to save impilo yentombazane. Yebo abanye babuyele esikoleni, abanye ayikwehlile ukuthi babuyele esikoleni, kodwa it's still one of the programs esilokhethi wayenza ngoba ngisithi sine project nje eranayo. Khona abanye ababuyele noma sebehlala khona lapha abaye nje khona ngoba abanye bakhona babuyelile kule ndawo la kuthungwa khona bayasuka khona lapha khona bahambe bayozifundisa ukuthunga
nani labo liyehla kumbe liyakhuphuka elalabo abacina sebedinga usizo olunjalo
Ayi inani labantu liyakhuphuka ngamalanga ayi domestic violence is too much in rural areas and I think ifacilitatewa na poverty thina sikwenza njenge organization sometimes no include wonke ama parties zam ukuhlala nabo phansi sibonisana ukuthi kahle kahle indlela yokuphila ile nje singene kuma families wabo sizama ukuthi sazi ukuthi kahle kahle i problem yoni iqalisa kuphi yebo we can intervene ku situation but what is it that we can do ukuthi simsize lo mntana lo ukuthi totally aphume kule situation sizithola sesilengcindezi yokuthi ama resources ethu are limited
kuyine libona kubangela ukuthi amantombazana aziphathe njalo lilayo yini imfundiso yokwenqabela lokho kungakwenzakali
ngicabanga ukuthi abanye abantwana bayazenzela ukubaleka emakhaya ngoba omunye wakho ni reason angakunikeza yona mawumbuza ukuthi yena eyambalekise ekhaya akanayo reason izokutshela ukuthi hayi mina ekhaya bathuma kakhulu ekhaya bangisebenzisi kanti ke vele sonke sikhule ekhaya sisebenza so mostly bayazenzela or abanye kufike bazokutshela ngokuthi distance engiyihambayo ngisiye esikolweni inkulu kakhulu kodwa yabona ukuthi akusiyo reason cause bakhona abantu abafundile emva kwakhe bafunda baphumelele beyihamba leyo distance yebo bakhona abanye ababa exposed to domestic violence
okugcina isomiso sibaphethe njani khona ngapho abesifazana lamantombazana
isomiso senza umonakalo omkhulu kakhulu ubona abantwana abangamantombazana beshiya amakhaya belandela besiye sitsheketsheni abantu bomama abangobaba beshiya amakhaya besiye sitsheketsheni yenza umonakalo omkhulu kakhulu abantu adebele izilimo zabo abavunanga lutho emasimini ingadi zomile ngeke kuthatha amanzi uthelele ingadi abanye abantu bewafuna lawo amanzi ukuthi bawe wasebenzisa emakhaya uthola nje sokungulokungazwani phakathi kwe community ngendaba yamanzi abantu nje isiyaluyalo abanye bayalelalelale abanye bachaphana lemngcele besiyadinga impilo engcono mabethi badinga impilo engcono batholane nokuhlukumezeka la abakhona besebenza emafamu baphila nje impilo ebuhlungu imizwa ithole seyivaliwe ngoba abantu bezama ukuthi bayodinga impilo engcono ayi isomiso sinzimi kakhulu ukuswelakala kwamanzi kungcono nokuswelakala kokudla kodwa ukuswelakala kwamanzi ayi kwenze umonakalo omkhulu kakhulu
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sethekele Chabango, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlangange khonapha e-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo Sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lo Senator weBinga, umnumzana Joel Gabuza. Oh kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo.
Ye ungasitshela ukuthi umumo unjani? Siyabona ubana indawo ezininge elizweni azitholanga izulu. Khona ngapho kunjani eBinga?
Ngiyabinga ngendawo zonke zeZimbabwe izola nawe. Ngisabela ukuthi njengabantu abasala kuZimbabwe already sokuqala ukuthi sizende ziyaphela manje. Amanzi asigcine phakathi kokuthi izina amagesi lemhlanzi kunye amasizezi abantu azalimana kakhulu. Fuyu, azula madlelo, amadamu kawagcwalanga and kuyathisa la ungamanzi ukwangena la kusemsitsha futhi.
Manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akulamuntu ozalamba?
Kwana ipropaganda mungena ungathi akula muntu ozalamba ungena la mali yakhona kuyela kanti yabona i-challenge esidalwa layo ukuthi i-region yonke i-Southern Africa akula lapho abathi bazuza khona ukungena o-South Africa oZambia konke lakangabakhala but labantu abangcono ngoba la ma-reserve manje thina siye sabona omama besesebosesemikiningwa kubonile ukuthi awudleki abanye bathithele ukuthi singazi kezindawo but umumbuni wabazali bethinga hhayi futhi nokuthi ugovernment ivela kulakithi amanzi ngaye ngikho zeli government iyasesebo sukuyayizela ukufaka abantwini oya kungena isizulu phela yena iyasimelela ukuthi amadama agcwale but amadama akula manje into eziningi azilawo amadama akhona.
Manje nxa esipha umumbo nalo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabamabandla aphi?
Angithi yabona ukuthi ngaingoyi ngoba lityala ukuba lokubhekela nasabantu ingasafani and asuze kuyekele ukuba lokuthopha ukuthi ngokudla kudla ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho efoni khona ukudla kunika abantu besike ngekhala nokuthi laba bantwana abanikiwe bekhangele esiyeke ukuthi vele endini kazibani and ngikhokeyana sobe singakuthakazeli but siyakufona ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kungakufunda kukhona kati abanikela nabazini so kulokuzima kuleyo nto vele kudla kuthe ngiyakwazi ukuthi izindaba bezithiwa kusobhulo sobhulo ebhalise abazali abayi-free na ungakhangela esigabeni ibhuli yasabhuli
njengoba usithi wena amanzi kuZambezi kukhanya lawo aseyehlile, siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla. Ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khona?
Ungakhangela vele iZambezi yithi isikhathi agcwala ngaso kathesi. Iqalisa kathesi ngabo-April May but sibona manje lekuthini hayi lokhu ngiyethinisethela futhi ukuthi ama-fishing camps amaningi abasuzekwani ukuthi bebambe ihlanzi. Ama-fishing amanzi ngamaningi lawa ziyangena center zingasatholakali vele lapho kungathi kuthona khona ziyabe zingasabambeki ngoba ihlanzi ibambeka nxa amanzi emaningi zikwanisa ukuzulazulazulanje ngamaningi but nxala kungela manzi akuba le-challenge. So kuthi ukuthi abaningi ama-fishing esedinga abantu abaningi basemfuleni babambe ihlanzi kuzalimala abantu abaningi lapho ngabambe ihlanzi ihlanziyana abantu abaningi izabaphila ngakho lama-shopi ayabe sizuze okuzizuze ngabantu bethira zize kuyizinambane sihlanza. So sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hhayi kuloko kudla
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyekele singathi akutholakalanga lutho siyayenedize singathi zithi abantu abaningi vele akuphumanga lutho mina ngizi ngitho lokuthi ngibophinkari ngiyelima izulu lafinayala up to about March izulu linekatesi ngo-April and ngo-April ngatanyelani kambi. So abantu abaningi asithi wonke umuntu kazizanga be ngitho ikari andeni umuntu esinde ikari ningakube amagowa la akula muntu okudlulelo ifiyo nayo ibonwa ngitho lekazi lokuthi ubona umuntu eyade sikulelise awulithole emgwaqweni kunzima.
Hayi, kuzwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, kuvile kakhulu balaleli. Hayi, akuthi ukuthi siyangibhala yabe lapho sizama ukuthiphelana kunoku kulisana ukukhona ngoba asifuna abantu yokuba yindla asiyedani njengabantu babiphitha umbawo.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza, usenator wesigaba seBinga South. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezemidlalo kesikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasablanca Premier Soccer League edlalelwe kundawana ezishiyeneyo zelizwe. FC Platinum 2, Bigita Minerals 2, ZPC Kariba 0, Arnel Movers 0, Green Fuel 0, Harentals 0, Yata 0, Chegutu Pirates 0. Okwamanje ke kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi ozibiza ngokuthi ingula busuku yako malahle linsizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke lapha ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Sintombi zakomthwakazi sekuseduze la siyakhona.
Sintombi zakomthwakazi sekuseduze la siyakhona. Sintombi zakomthwakazi sekuseduze la siyakhona.
Sintombi zakomthwakazi sekuseduze la siyakhona.
Sintombi zakomthwakazi sekuseduze la siyakhona. Sintombi zakomthwakazi sekuseduze la siyakhona.
Njani umsakazini omkhulu uStudio 7 la engizalwa khona, ngizalwa enkayi. Igama lami elokuzalwa nguBig Boy wakwaMkhulu. Ya i-albhamu leyi ngesibili ngika-2019 yikho la engagcina khona ukurekhoda, ngiphinda ngingarekhoda ngenxa yesimo sokuthi vele kuyabheda eGoli, ngirekhoda ngisezweni lase-South Africa. So umculo yinto othola ukuthi uyarekhoda kodwa imali ma ungesenayo umsebenzi uyaphela.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya, ama namba ami u-0656713778. Ungamfonela ku WhatsApp unyatholakala.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi sisazoqhubeka sibenzele futhi kule njengoba unyaka nje ungekapheli kanje. Siyacela ukuthi mangabe bekhona abangabe befisa ukuthi basisponse, siyafisa ukuthi abantu siqhubeke sibenzela into ezinhle ezimnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ngulabu suku yakwamalahle sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha eyamazike. Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse kwenziwe ngenye inkokheli yebandla yamabandla aphikisayo kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.